siphatheke kabi ngayo lento ngoba lo muntu ngudokotela, umuntu osebenzela umphakathi wonke ongakhethi uhlangothi ukuthi ngolwayiphi iphathi noma ngowezanu kumbe ngowe-MDC noma ngoma ngayiphi iphathi uyelapha noma ngumphi umuntu ofika esibhedlela egula oro elimele. Yikungakho lathi sizwelana laye njalo simlwela amalungelo akhe ukuthi makabuye bhekhe lo muntu, labo bantu abamthathile mabamlele.
Manje wena kodwa ngokubona kwakho ubona ungani kungakwahamba njani njengoba sisizwa la uhulumende ezigezi izandla esithi kayisuye kulalokho okuthiwa yi-third force?
Uhulumende ukuthi akakusunguye okhulume lento. Umuntu lo ekudisappeareni kwakhe, before adisappear lo muntu waphuma kuvideo ekhalaza kuhulumende ukuthi uhulumende makangenelele esimeni sabo. Akukho muntu ophila nge-$80 ngenyanga engudokotela. So umuntu lo abesezodisappear ngemva kokubeka isicelo sakhe, isikhalazo sakhe kuhulumende, uhulumende abesezidistensa kuleso sehlakalo esesenzakele kulowo muntu ethi akamazi kanjani, ngoba lo muntu wayecela kuyena uhulumende wasedisappear swangubani-ke.
Manje nxa kuyukuthi nguye uhulumende, ubona ungani bengamveza naye esaphila njengoba sekugcwele wonke umhlaba ukuthi kokwenzakele?
Anguboni ngendlela engicabanga ngakhona, ngendlela le-government engakhona elolunya ngakhona ukuthi lo muntu bazomveza esaphila. Ngoba uma bengamveza esaphila, lo muntu kungenzeka asilide kulabo abanye abalahlekayo singababoniyo abadisappeareyo labo, ngoba uzomane akuyeka ayekele ukukhuluma unless otherwise bamnikeze ama-conditions okuthi angakhulumi noma yini, ngoba lakhona lokhu ngamanye ama-plans wabo abawenzayo ukuthi umuntu bangamnikeza ama-conditions bethi asifuni kuzwa ukuthi sizwe anything ozoyikhuluma wena ngokunyamalala kwakho ngalesi sikhathi ungabonakali. So kungenzeka abuye ephila lo muntu, kodwa kube laleyo ndlela futhi ukuthi bazomnikeza ama-condition ukuthi angatsheli muntu ukuthi kwenzakalani.
Sizwa kuthiwa khona ngapho liqoqa ukutshengisela eBhilitane, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Yebo, silakho ukudemonstrate esizokwenza nge-Saturday mhlaka 21. Maningi-ke njalo futhi amanye ama-organization esesiwabonile alesi fiso, njalo alesi fiso sokuthi babuye labo bazotshengisa ukuzwelana lalowo ndoda othathiweyo. So sizabe sikhona mpela e-Zimbabwe Embassy mhlaka 21 nge-Saturday.